Lami ngithathe leli thuba lokubonga uMavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 24 kuNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zikamanisipala weGwanda zilungiselela umhlangano lomqhatshi wazo kanye lohulumende kusasa okucubungula udaba lokuthi ziphiwe iholo lazo elenyanga ezimbalwa ezedluleyo.
Lapho ikho sizakhangela khona ukuthi sivumelane ukuthi hayi ikhansili la ivume ukuthi hayi izisebenzi sinemali yazo ezingaka sibakweleta imali engaka. Lathi sitsho ukuthi yeyi imali yakhona. Esingakuvumelaniyo kube sokuphuma mgceki ngoba thina sasifuna ukuthatha impahla zekhansili sithengise.
Kweziphathelane lemaphandleni sixoxa losobhuku weMazive umnumzana Love Mombethi osichathisela ngokubhekana lenkokheli zomdabo lapho ziqhuba imisebenzi yazo.
Esikhathini esiningi kakhulu mina abantu enjali ukubabona kumbe enjali ukubezwa ngesithi bayalisebenzisa kakhulu ikodwa umlili labomama yilabo obviously abasebenza ebusuku esingathi abayibo abathengisa ezocansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zikamanisipala weGwanda zikhangelelwe ukuhlangana lomqhatshi wazo kanye lohulumende kusasa zicubungula udaba lweholo lazo elenyanga ezinhlanu ezedluleyo ezithi zilokhu zingakalitholi. Izisebenzi lezi bezikhalele umsebenzi ngolwesithathu olwedluleyo zabuyela ngolwesine ngemva kokungenela kukahulumende kulolu daba. Yena othi kufanele zilobe ugwalo oluchasisa izizathu zokuba kungani kufanele bekhalale umsebenzi olwe show cause order. Izisebenzi zithi zifuna iholo lazo elenyanga ezinhlanu elingazibhadalwanga njalo ziyala ukuthi iholo lazo zehliswe njengoba umanisipala esithi liphezulu kakhulu. Okunenga lolu daba sikuzweni kumnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo ogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamanisipala eZimbabwe Urban Councils Union.
Ngomvulo siyabuya singamaqembu amabili umgatshi lesisebenzi. Lapho ikho sizakhangela khona ukuthi sivumelane ukuthi hayi ikhansili la ivume ukuthi hayi izisebenzi sinemali yazo ezingaka sibakweleta imali engaka. Lathi sitsho ukuthi yeyi imali yakhona. Esingakuvumelaniyo kube sokuphuma mgceki ngoba thina sasifuna ukuthatha impahla zekhansili sithengise. Sibesele sitsho ukuthi hayi thina singavumelaniyo ukuthi sithathe impahla sithengise. Lathi bese sitsho sithi akula ngenye indlela abangasibhadala ngayo ngaphandle kokuthi sithathe impahla sithengise. Kodwa lo osingathi ngujaji seza kutshena ngemva kokukhangela izikhalazo zonke zombili ukuthi ethi ikhansili le izabhadala njani ama-workers.
Kodwa likhangelele ukuthi impumela yomhlangano le ube njani sesikhangela ukuthi mhlawumbe selaba le mhlangano efanayo ngesikhathini esedluleyo ikakhulu khona phana ngomabasa likhalele umsebenzi njalo.
Ye, thina sikhangelele ukuthi lokhuzeni lo ozayenza i-judgment ozayahlulela icala esiyahlulele nika thina umbono ngoba thina sile agreement isivumelwano silaso lomqhatshi ukuthi wayevuma ukuthi lesikwelede sethu evuma lokuthi uzasibhadala njani. Leso sivumelwano lakathesi sibambile yise sisibambile ukuthi nasi sivumelwano ngaba sasigcwalisanga so siyabe sifuna ukuthi ujaji ebone ukuthi kunesivumelwano okumele sigcwalise. So yikho ujaji kumele ebambe ngamandla ikhansili ukuthi sithi isivumelwano esisenzileyo.
Sesikhangela lolu daba lokwehliselwa iholo lilezi zathu eziqine okunganani ukuthi iholo leni liphansi melanga lehliso.
Thina sithi iholo lethu liphansi ngoba abantu bona laba abathi iholo lethu liphezulu bafanana lo Nicodemus ebhayibhelini mama. Bakhuluma emini kube laba abathiwa ngama-councillors. But ebusuku basifonela bebuye kithi besithi singavumi ukuthi iholo lenu lehlise ngoba iholo lenu liphansi kakhulu. So thina sithi elethu iholo salihambela emthethweni owesikubiza sithi collective bargaining. Safika sabhagela ikhansili ya-approva ukuthi iholo leli silithole. But enabo i-management kazange lihambe ngohlelo lenalelo. Bathi nezisuka ukuyenza into okuthiwa i-job evaluation lapho kukhangelwa khona imisebenzi. Basebethatha bona isinqumo sokuthi ukuthi eyabo imali kumele ibe phezulu kakhulu ukwedlula yezisebenzi eziphansi. Yikho indaba elokhu ihlupha la namhlanje, elokhu beyifihlela i-government. Kanye bazange bekhambe ngendlela efaneleyo ukuze bekhole iholo lena leli abaliholayo kathesi imanage. Baqumela izindlela ngokusebenzisa i-job evaluation, bekhetha isinqumo esikhulu kakhulu esiyenza ukuthi le i-council yehluleke ukubhadala namuhla. I-council yehluleke ukubhadala namhla kayehluleke ukubhadala imali esebenza esiphansi. Yehluleka ukubhadala imali nxa isihlangane le-management ngoba imali yabo inkulu kakhulu. Sikhangelele ukuthi u-arbitrator uzasinika lokho okuthiwa yi-time frame. Emva kwesikhathi esingaka kumele sibe sesibhadele imali zethu.
Lo ngumnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo ogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamanisipala eZimbabwe Urban Council Union, ubekhuluma ecingweni ekhonale eGwanda. Abanini bamakhombi bahlangene kuthange bekhulumisana ngodaba lokuthi bazaqhuba njani umsebenzi njengoba uhulumende esithi ulohlelo lokumisa amakhombi ukusebenza ukuze kuqale ukusebenza amabhasi. Abantu laba babikwa bephumele emgoqo ezakwenza uhulumende engasuse amakhombi emgwaqweni. UChris Kande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Angliston Sibanda obekulo umhlangano.
Sizokuphana ngalo ngolwesihlanu emhlanganweni. Okuvunyelwa lokhona ukuthi wonke umuntu ofuna uku-operate koBulawayo i-public transport ngendlela ezintathu kuphela angazisebenzisa. Ngeyamfana ukuthi ufuna ukuthi usithovisa abe ngingxenye kadovambaliwa. Okwesibili ukuthi kumbe abe kubhuka. Ngeyesibili ukuthi nxa enemota encane ethwala abantu zero kusiya kusedlini abe yibe yi-taxi yona lama-tax lawo aleyo mkhathi ekhona amabili athiwa ngama-meters nangama-i-meters kumbe esithathu ngokuthi ahambe emabhasini. So ke injongo yalokhu ngokwenzela ukuthi kuqede ukuxokozela okukhona emgwaqweni ngendaba zamakhombi kanye lamani ezingozi ezenzakalayo. Ngokuthi ingozi zenzakala ngoba abashayeli amakhombi bazegijima bexokozela ngoba ixokozela kukhanaisingozi. So ke ikujonge ukuthi ngikwehlise izingozi njalo kube ne-order emzini edorobho lakoBulawayo.
Ye, njengenhlanganiso yezakhamuzi lina libona njani udaba lona?
Lokho yinto kakhulu
lo ngumfundisi Angliston Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Likhumbule balaleli ukuthi umphathintambo kahulumende obona ngezempila kahle uDokotela David Parirenyathwa uxwayisa izizwalane zeZimbabwe ukuthi zingayi kweleNigeria ngendlela yokuzivikela kanye lokuvikela ilizwe emkhuhlaneni ongelaphekiyo owe-Ebola. Iningi lande ukuya eNigeria lidinga imithandazo kumprofethi olodumo wakulelo lizwe uTB Joshua labanye. Umkhuhlane we-Ebola usubulele abantu abedlula inkulungwane eNigeria, Sierra Leone, Guinea, Liberia, lokhe waqamukayo ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka. Lamuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngesonto viki zonke, sixoxa lomnumzana Love Mombetsi usobhuku wesigabeni seMadzive eBeitbridge. Umnumzana Mbetsi uchasisa ngendlela inkokheli zomdabu ezisebenza ngayo emakhaya.
Xa sikhuluma ngokuthi abantu bayahambe emasontweni, labona labasemasontweni bayahlonipha amasiko ngoba siyabona nxa sisenze ezamasiko siyabasesonke sihambisana silalelana. Beduko nje kancane ngoba kithi kathesasinashishi senzakabo hedinene ishishi lefathiya kungani akukalungisise kuleko kusalungisise ukuthi sibe nechishi. But thina sinje singamasobhuku hhayi asinabunzima labantu esiwakhokhelayo. Induna yasishiyayo ngochishi kudawuze onguye ichishi obandi ebhedu ibhodi yonke hayi sokulokhu kuwelela ngasekusebenzi ukuthi yakuyazegcwele yena lowo kumele ukuthi angene.
Besixoxa kuliviki ngodaba lwamadodana ka-Chief Khayisa labo bangani babangisana obuduna. Yini-ke nxa kumele kube lezikhundla ezinjalo kujayele ukuqhubeka kuhle yini kungela kubangisana?
Kwahluka kakhulu uChief Khayisa ngomunye wamachief sibili owabuya ezophathela khona ngapha se-Chief Saudi ukuthi sihlale sisindawo. Hayi wanceda sibileeskhekorabana wayelokho yesukephaasenda yakho nisalungisisa ezamaiziyaa angikwazi ukuthi ingalungisiswa njani lokho emthethweni khona ngalilinje ukuthi khona kube nemithetho sibili eqinileyo ekuphathisayo mina ngumaesithi amasiko yazilungisa wodwa kodwa ngibona ngani kumele kube khona lasosombuso kube eyaziwayo ahamba ngendlela eyize abe nomthetho obhabukazi.
Sokutshintshile kathesi sibona ukuthi abanye kuthiwa sebephatheke kakhulu kwezombusazwe.
Ya khonokho yinto eyinhlalakaso yendaba ecine idivide lapho njengabakhokheli womdabu. Abakhokheli womdabu sebengene ngezombusazwe kakhulu nabezepolitiki labo nxa bebuya babe sebeinela abakhokheli womdabu ukuthi khona lina yini abanikazi bahantu. So nxa esenguye ofetshela abantu ukuthi lina ngotelazi leli bandla kumbe thandanini lo mkhokheli ozombusazwe. Isikhelo sombuso sikhona kubhaliwe ukuthi sibhekeni but ngibona engani njengoba sabhalwa ngabo bezombusazwe abasazinikanaama okuthi khona babuye bazeqinisele clerisa ebantwini abantu bakuzwisise sibi ukuthi khona nalesi sisekelo esinaso kathesi umkhokheli ozomdlabo ozatholakala engena lesi sigaba uyayenziwani ngoba ngibona engani lokho kulingile nxa futhi uyakuzwa ukuthi kathi lina singabakhokheli bezomdabu sonkaleesengani abanye sebengazombusazwe abanye abakho phakathi kuhamba njani uyathola ukuthi labo basebenziswa ngabotijen buthi umsebenzi wabo abantu basebebuya sengani sebebuya ngeqele lokuthi alo ngoebandla leli sokungcono sihambe lo naye ngowaleli bandla kungcono sihambe kugcina abantu sibili bengaka-athendi kuhle imisebenzi yakuyezomdabu yemhlangano yonke kumele ukuthi kayiyona.
Lo ngumnumzana Love Mombetsi usobhuku eMadzive eBeitbridge obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eBeitbridge. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 meter wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje kungesonto. Olamukela kuhlelo ngontungamili Nkomo. Namhlanje ngixoxa lonkosikazi Linda Mpofu ngodaba lokusetshenziswa kwamakhondomu ngabasakhulayo ikakhulu abesifazana. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kunjani Nkomo, injani balaleli.
Sibona lapha inhlanganiso ye-Population Services International ibika ukubana ukusetshenziswa kwamakhondomu kokhwelile. Uthini ngalokho?
Lokhu kuyandijabulisa kakhulu ngoba lokhu kungasivikela emtheni eziningi kakhulu.
Siyazi likhona ijazi labesifazana, ikhondomu yabesifazana. Ngokwazi kwakho nxa ukhulumisana labanye abatsha, bayalisebenzisa yini leli khondomu?
Esikhathini esiningi kakhulu mina abantu enjali ukubabona kumbe enjali ukubezwa besithi bayalisebenzisa kakhulu ikhondomu leli labomama. Yilabo ofisi abasebenza ebusuku esingathi abayibo abathengisa ezocansi. Yibo kakhulu abantu engiyangizwe sibili-ke khuluma ngakho ukuthi hhayi yibo abalisebenzisa kakhulu. Kwabantwana nje abasakhulayo amantombazane bengingakezwa ngisho loyi-one ophumile egcekeni atho ukuthi uyalisebenzisa ngoba engxenye yabe yangeke ukuthi kungathiwa selisebenzisa sesizamkhangela-ke sithi ha wena usakhula usamele ubanamabhuku ususebenzisa ikhondomu usilisebenziselayo nje so hhayi yikho lapho okusuka kube lengxaki khona ukuthi hhayi abasakhulayo anikezwa abantu bekhuluma ngekhondomu labesifazane.
Kodwa kuyayangisa yini Mampofu ngokubona kwakho ukuthi umuntu wesifazana laye asigcinele awakhe amakhondomu?
Lokho akumenanga kuyabisa. Kuyayangisa kathesi ngoba nje vele sakhuliswa. Lokho esikuthi i-socialization ukuthi vele ungabona umuntu ethwele ikhondomu usukwazi ukuthi hayi sesiya ecansini. Kodwa yinto emele ibulawe engqondweni zethu abantu ukuthi ungabona wesifazane ethwele ikhondomu akutsho ukuthi usevele sesiya emacansini. Kuyasiza kakhulu amakhondomu lawa ikakhulu ezisini ezingafunakaliyo kanye lemikhuhlane ebhahile egcwele nje ilizwe umhlaba wonke lojikelile. So kumele kube yingqondo esiyibulalayo kithi thina abantu ukuthi nxa singabona kumbe sizwe umuntu wesifazane esithi yena uthwele ikhondomu sokuyihlekisa kumbe senyewa kumbe sechetshwa sechophwa kuthe ya low life uyingqondo emele ife kithi. Akuyangisi ngithwela kancane ukuthwala ikhondomu owumuntu wesifazane. Kwesi sikhathi uyahlangana uyathi uhamba kwelinye igusu uhlangane nomuntu athi esefuna ukukurepa kulula ukuthi ucele ukuthi hayi bakithi mina ngithwele amakhondomu ngicele ukuthi uwasebenzise. Uyasinda ngakho khonokho kuthi usindile kurethi ukuthi kube lesisi ongasaziyo ukuthi ngisangaphi le mkhuhlane eni.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 uhlelo ngolwabasakhulayo. Namhlanje sixoxa ngodaba lokusetshenziswa kwamakhondomu ngabasakhulayo. Ngilosakhulayo unkosikazi Linda Mpofu. Abazali bona bayakhulumisana yini labantwana ikakhulu abesifazana ngendaba zocansi ikakhulu ukusetshenziswa kwamakhondomu?
Abazali sibili kumele sibili bakhulumisane labantu babo ngodaba lwamacansi kanye nekhodi lamakhondomu. Ngoba ungayekela yikuzigwaza ngokwakho umkhonto. Abantwa bethu laba esinabo kathesi sebekhulile bakhula masinya, kunenga abakubonayo kumabona kude, kunenga abakubalayo. So nxa ungasazange wakhuluma naye umntwana, hayi lokhu yikuzigwaza ngokwakho umkhonto. Umntwana vele as early as engu-grade 3, grade 4. So kumele la ukukhosela nje okuzingxoxo okuhambelana nakho lokho kwenzela ukuthi athi ekhula ekwazi eyenelise nokuzivikela.
Abatsha ungabatshiyela waphi amazwi ngendaba zokuzivikela kundaba zamacansi?
Mina mfane nganokuqakathekileyo yikhona kuphela esakufunda nathi kudala kuthiwa o-ABC abstinence no-be faithful no-condomize. Okwakuqala yikho khonokho ukuthi abantwana baqale baqede isikole. Nxa kusehlula ngababe faithful umuntu abe lo muntu wakhe oyi-1. Nxa kusehlula nje khonokho ukuthi bazibambe kanasebenzise okokuzivikela ngoba imikhuhlane leyi inzima. Kathesi umntwana ungathula ulutsha ube lo mntwana imisebenzi ayibonakali uzalela umntwana udubo ngoba akunakuhle akunamsebenzi ezimpapa uzathala nzima ugcine umntwana ongelayo. Yikho nje engingakutho.
Hayi, siyabonga Mampofu, bekukuhle ukuba lawe kuhlele. Belilalele uhlelo lwabasakhulayo lilami ontungameli Nkomo. Ngixoxa lo nkosikazi Linda Mpofu ngodaba lokusetshenziswa kwamakhondomu ngabasakhulayo kanye lokuzivikela kumikhuhlane yocansi. Kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Hayi ke isikhathi savuma ukuba siqhubeke sisonke ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Izisebenzi zikamunicipala weGwanda zilungiselela umhlangano lomqhatshi wazo kanye lohulumende kusasa ukucubungula udaba lokuthi ziphiwe iholo lazo elenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Ukweziphathelane lezemaphandleni sixoxelo sobhuku umnumzana Love Mombethi osichasisele ngokubhekana lenkokheli zomdabo lapho ziqhuba imisebenzi yazo. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.